silusizi kakhulu ukuthi khona eZimbabwe sokungani ingozi zemabhasini phose sezizadlula ukubulala okwenza umkhuhlane we-cancer kuleli lizwe. Yona i-HIV asakhulumi ngayo sidlulwa khatshana ngama-accident. Ngoba njengoba usitsho kusanda lokhu kusanda nje kulandela ukufa kwabantu abangamashumi amathathu lo yedwa ababulewe ku-highway eye-Harare usiya e-Beitbridge. Nanxa kuyikuthi kuliqiniso ukuthi umtshayeli ubeselele, lokho kungabe kukhombisa nje izinto ezimbili kumbe ezintathu. Okwakuqala ukuthi khona mhlawumbe inkampani yalamabhasi ngayiphi ithuba abatshayeli bayo ukuthi bethole ukuphumula. Kanti njalo kungaba kuyikuthi engxenye mhlawumbe umtshayeli kaziphanga ithuba lokuthi ephumule andubana engakangeni emsebenzini wakhe. Okuyinto okufuze ukuthi ngabe abantu beZimbabwe khathesi ikakhulu bona laba abatshayelayo kufuze ukuthi umuntu nxa esithe ngena esiyahlala emoteni esiya driver ekunanzelele ukuthi ukutshayela abantu abaningi abazegcwele ikakhulu ebhasini ngumlando omkhulu oyabuphiwe ukuthi ube lonanzelelo olukhulu uma utshayela. Kuqakathekile ukuthi umtshayeli nxa ezizwa ukuthi khona umzimba wakhe kawuvumi ukuthi engene emgwaqweni ehambe, kungangcono ephumule.
Abazali bona lubana bethe babona kukhona okungahambi kuhle ngomtshayeli, kuyini abangakwenza?
Esikukhangeleleyo ukuthi emabhasini nxa kuyikuthi ungananzelela ukuthi umtshayeli akatshayeli ngendlela eyiyo, kuqakathekile ukuthi eyaziswe ukuthi hayi kungangcono eme kumbe kwesinye isikhathi angama sibili simthathele amakhiye nxa kuyikuthi singazisanga amapholisi.